Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ungacabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa iyakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kuluke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe esitradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi abayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babe phansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit lona osolufika emaphethelweni. Kambe yibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazana eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyasho ngithi abantu abalawo la amaphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi sesiselulwe kangaki ngawo la amaphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekiweyo sesingesokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalamabhizinisi, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya abaphethe la amaphemithi. Kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba abaphethe la amaphemithi ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba abantu basasebenza la. Njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselwe izinyanga ezine nje, basasebenza, basesele amabhizinisi wabo, abasafunda laba amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyela ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifike leso sikhathi kungela nto eyenziwayo, khanye iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa abazima futhi lokubuyela ekhaya ngoba abazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase inkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo kubuyela ekhaya abantu bayafisa, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi baze bazofika kule South Africa bathola amaphemithi. Sokulungile yini?
Sizwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto eqhelile kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo, simzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamaphemithi abalama-ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya. Nalaba abalezimpahla zabo ezilapha ngeke bakabha
ukubhadala lokho okubhadalwayo ebhoda nxa bedlula le mpahla zabo konke lokho sekuzwile kodwa asithembi ukuthi uhulumende uzakwenza khona lokho ngoba abantu abalama ZEP sibala abantu abanenga kakhulu abadlula i150,000 so nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya kunzima ukuthemba ukuthi uhulumende uzobathwala ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala uzobathwala ngani ngesitimela uzobathwala ngamabhasi kumbe bazothwalwa ngani njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela ama-permit abangela lutho abangela amaphepha lapha so nxa uhulumende ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba balama ZEP kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya kunzima futhi lokuthemba uhulumende kuba uhulumende uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngama-permit abase eZimbabwe kube khona kumbe imisebenzi kumba abafika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka nompilo khona ngale kube kuyezwakala manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumende esibisele eZimbabwe usibisela sifike senzeni usifika sifake kungapi siqhubeke njani ngokuphila ulenhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe sithole imisebenzi sikwazi ukuthi siphilise izimo njengokade senza silapha eSouth Africa.
Hello ke ngonkosazana Victress Mathutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
ngoma. Ukhetho leNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party lolu waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP lomholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhambe kahle bekunokuthula kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kuke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe esitradweni kuma police station bevikela amavota namavotes abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulukhetho olukhululekileyo na?
Ningasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayo thalaza kuthule ke esitradweni khona akula nxabangxoza akula msindo abantu nje babhizi kuma internet kubo Twitter nakubo Instagram babona ama results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabona kude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani ke ozophumela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani ongangqoba kukhetho lona lolo?
Kuchacile kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayi ke kwangani yena nguye ke okhanywa ngani nguye umnqobi kulo mncintiswano ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona okuphumileyo kuTwitter. Umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma police stations wayavikela amavota nabavotileyo evikela amavoti wabo evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye ke ongani unqobile kulo mncintiswano ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Hello ke ngunkosazana Thabisile Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngoma.
Umkhankaso wababalisi othiwa hashtag teachers for US dollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukujengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uMasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa abanzi ngomkhankaso wabo lo
kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260 i-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260 njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
Umnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impilakahle yababalisi.
Le singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiative ngabanye abantu. Thina njenge union will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher whoever is leading. Thina sizasebenza in solidarity labo everything has to do with the welfare of teacher. I salaries zabo ziphansi kakhulu othisha bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana kuma-private.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu omunye wababalisi uthi kuningi okukhithwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council umgcinisihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag teachers for USD uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe i-$40,000 okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi amane i-$40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhlekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu i-$500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo seplum tree emangweni wekweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Takure kumbe Jipukwa obikwa wathembisa abesifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigqili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7, salibonani basakazi. Ngiyalibingelela, ngilivukisa. Sithi livuka njani balaleli? Mina engikhulumayo nginguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani. Sithi linjani lonke? Ngikhuluma ngikhona lapha eBubi District. Ngisithi asiphusheni, asisebenzeni, asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa. Labahuquluzi bonke benotho. Mina ngikhuluma khona lapha ehwadini enhlezi kiyo eBubi la. Akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4, ithwele nzima ayilamanzi, inatha nzima, bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana. Konke lokho kunganxa yezani PF. Asike sivule namehlo, phaphamani. 2023 kangene ujaha kangene, asifakeni umfana omncane, new grade Zimbabwe. Ibandla elifukhulula abantu. Studio 7 ngingajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami. Libe selingithumezela izindaba, angisazizwa kakuhle mani kulamalanga. Thumezelani izindaba, ngithumezele sibili khona la. Alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyabonga.
Ngingani basakazi weTito 7, nangibamba ukukhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibale imeseji liyibale fowuni, ngabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule ubhuti lo, angikwazi ukuthi ungakwenda kwasengikhohlwe ukuthi unakhona ukhansila umbe umnyango MP ethathe eyakhe iPay elungise umnotho weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sePay elungise abantu beZimbabwe. Igovernment yiyo kumele ithathe imali isikhulu zegovernment inike abantu amakhansila zithi kansila zanini okumele kwenzakale bhala amagwaqo nekuyini kuyini kwenzakala, kodwa umuntu ethathe imali sePay elungise umgwaqo uyawumani bhuti lo? Asoze ukhansila yavele, ukhansila yayo imakhe yakhona yemoli yakhe angaphiwe igovernment imali ikhansila enzanini siko enzanini siko. Akunanto abangayenza vele ngoba overseevele imali zonke ziba ndiwe ZANU-PF, zisikhwame seZANU-PF imali zonke ziku ZANU-PF, konke kuko ZANU-PF. ZANU-PF yilikhanda langikhona la ngamatorokisi uyasikhumula amatorokisi lamatorokisi kuma ikhanda ililikhanda ekugcine intinto yonke. Ama-ministers alawo awomgwaqo awe ZANU-PF, ama-ministers lawa awe councillors awe ZANU-PF. So manje kunto kanje nabhutwa ungasijwayele.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Asikala ngomnangako okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lawa, phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga ethina kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Yiwuphi umsebenzi thinesila e-South Africa? Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Abantu abasekhaya akulalutho abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho othi abantu behambe khona ngenkani, even kwaphanele uphana othi beyigcwale ezitediyamu kubathethwe ngenkani abantu besuke lapha bengafuni. Yiwina abantu akwenzela abantu othi okungahleha abantu othi belokhu amavoti akhona arigwa yini into zakhona ngezenkani zodwa? Ufuna ukuyazikhulaza ngendlala? No. Hayi kakhulu akudingi uthini isipofu sokuthini kumbe kube njani ukuthi umuntu ebone ukuthi isituation lapha nimbi lapha. Imbi lizoba lifake egangeni bathethe lizoba lifake ehlathini, akula nto ekhona, akula msebenzi, akula luda, akula needs. Abantu bonke bathengisa kwini kwapha koBulawayo, into ezakapha etown kwapha Yiwe ni ikanga la wote, indla la wote. Tinesi lapa support abantu abanengi kakhulu. Iqiniso lomeli khulu nyo. Abantu umuntu oyi-1 wathi apheka umuntu oyi-1 azo support abantu abanengi kakhulu kuleli lizwe la. Umuntu ola. Yena wehlo ihlekanyana lwalela abantu abayebina abantu abayi-100 kwapho kobulawa wakungahlaza abantu abayi-100 ngolova bodwa. Umsebenza utsho yiwuphi kanye? Hayi khona.
Sanibonani abantu abathuthukile ngezindawo ngezindawo. Haloko mfuna ukukhubeka ukucacwe 2023 bakuzovotwa nje izidumbu zikamnangagwa sikhona umnangagwa sele nani labantu bakazowabuya bakuvotwa nje manje umnangagwa sele abantu bakabaziyo azobavulala and ezikhona izidumbu ezizaphuma ezikamnangagwa lokhu kumele abantu bekubhale phansi izidumbu ezizophuma makuvotwa manje sezikhona umnangagwa ukhona abantu ozobabulala umnangagwa ukhona abantu ozobabulala makuvotwa manje ukhona izidumbu ezikamnangagwa ezizophuma liwamake lawa mazwa and nisozophinda futhi ngikhuluma iqiniso ukuthi ngikhuluma amanga na ukuthi bakhona abantu abazobulawa umnangagwa akula muntu ongamvotela lo muntu ungcwele kakhulu lo muntu lo akula muntu ongavotela udubo olufana lalolo uyesilekile esilekile 42 years beyehluleka abantu labo kambi into abangayitshintsha yini ibentsha manje zikhona izidumbu zikamnangagwa ezizophuma umnangagwa ebulela abantu ngiyaphinda futhi lelo ngifuna ukuthi kugcwalise ukuthi manje ma kuqeda voto akula abantu abazobulawana ma kungela muntu obulekweyo kuqeda voto ngiyajoyina iZANU-PF ma kungela muntu obulewe ngumnangagwa kuqeda voto ngiyajoyina iZANU-PF ma umnangagwa engabulalanga muntu ngiyajoyina iZANU-PF ngiyahamba ngiyedinga membership card yeZANU-PF ma kungafanga umuntu ngalama election ngiyahamba ngiyedinga membership card ngibela ngiyayijoyina iZANU-PF ngobuso kungela nhlobo
injani khona ngapho kwestudio 7 siyabingelela lonke basakazi abahle yebo bengicela ukubana ngike ngikhulumela mayelana lezi kolo lezi ukuthi ke lesibuzele kuye minister we education ukuthi isikolo sokuyibusiness na sikwazi ukuthi sokuyibusiness imfundo sikuthengiswa ngoba kakusela nto ehambayo abantwana kabasafundi sebehlala emakhaya sokubuyela kudark ages ngoba umntwana kuthiwa nxa umngenise esikolo kumele ubhadale ukuthi ungenise umntwana esikolo kusukela kugrade 0 kuyobuya kugrade B lo kuyobuya kugrade 1 lo usiyaphezulu lokhu ubhadala kanti sokuyibhizinisi yini kumbe imfundo sikuthengiswa asisakwazi ngoba ilizwe liza kuwa phela kungasela abantu abalemfundo kumbe bafuna amaminista kube ngababa abantwana bafunda bodwa ngoba bona balemali abantu kabala mali akula msebenzi bayakwazi lokho yimi engikhulumayo khona phela upane East Mpofu.
Hello Studio 7 nalonye libingelela lonke lami ngisiza lona sezibaboyila anzama ukubona lapha ngizwa ukuthi pupurayi libizo lihambelana nomuntu nyamuzi uyapupulika lapho uzama ukubuka umnangagwa kodwa ehlala la engakwazi ukuthi umnangagwa kufundeka.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli wemanyano wabezomvikela uMnumzana Edward Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala uMongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. UBiden uthi uzaqhubeka isipha ele Ukraine izikhali kodwa hatshi lezindizamtshina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxele lolandela izombusazwe wele Melika uMnumzana Busani Ntini.
ngamaya malanga khaya ngantha Ukraine ile upper hand kodwa ngamaya malanga ukhanya Russia ile upper hand kodwa uma sibheka impileyi ngasikhangela izwe le Ukraine ngobuncane balo sikhangela iRussia ngobukhulu bayo sikhangela njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izakwenza ekumele kwenzwe within a few days within a few weeks kathesi sesikhangela sokube lomnyaka iRussia ingene eUkraine kodwa kungakha hayi khonapho ukuthi impumela yakhona iyanga ukhona ugeneral Mark Milley kwalapha eAmerica othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine uchilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically operational and tactical yikho akuchiloyo so lani uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo yayibona ngathi ayingangena nje iUkraine ifolde izandla you know within a few days weeks kodwa kuyakhanya ukuthi le Ukraine ngichoba nje indawo zibhonjwa ama building ebhonjwa kodwa ngokuncedisana kumbe kuncediswa ngamazwe eNATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kuma tsurutsuru akulula indaba yakhona so ngombono wami nxa singathi siyabheka ele Russia vele seliluzile limpi ngoba kwakungamelanga impi leyo ifike isibanga lesi esomnyaka ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyi-team okwenkulumane high school ungabona kusuka le draw kutho ukuthi iHighlanders isiluze
ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine leRussia ubona luphela njani ngokubona kuza khulunyelwana na kumbe kuyaqhubeka lokho kudutshulwana
ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu njalo lesithunzi seRussia sesimi kubi ngibona ngani ngesikhathi leso ele Ukraine selithola isupport lithola ama tanki sokukhulunywa la ama jet flights avela kwamanye amazwe ngibonani le Russia kuzafika ibanga lokuthi bethi sefuna ukunegotiate kodwa ukuthi kube le negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane kuzamela beqale be-advance bethole indawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanyanga kuthiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason so umbono wami mbona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation akekho vele ozawina kumbe ozasurrender yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu lama world markets engabe affected kakhulu siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kade kuvela khona i-wheat so siyazi ukuthi into njengesinkwa lani sokuqalile ukudura so le Ukraine ingaqhubeka lisempini kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakali so ama markets wonke globally aza impact ama price njalo le Russia lile gas le oil ngabe kuleka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula
alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi ukukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo amatitshalo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.